So we zika descend abaku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kustudio 7, nesonto mhlaka 3 uMabasa 2022 uKedube. Endabeni zethu namhlanje. Bachapa zingenduwa, abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change lesithi abafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sonke ethu.
Nethusa lokhu, uZulu walile, uZulu wala, uZulu lotshesala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethu kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukuzandibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano lo-Chamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe. Nkosazana Thabita Khumalo.
Ngethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana ele MDCT, uZulu walile, uZulu wala, uZulu lotshesala. Yebona ke umanyana kuqakathekile, kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana lafana lingangeni kukumunzura, lingangeni kumakhuphe, lingangeni kathi sinazingobani ukudisala ukuthi uZulu uthini.
UMakhumalo uthi ukudlelana loMonzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe, akusukuza njana sivela kubhayi-election. Ibhayi-election le ngabantu abafayo labo ezihamba zabakhetha, hayi babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bakhitshwa nguye uMonzora lo nomakhuphe wakhe. So namhlanje selisithi lina, hayi nasi inyoka ingene endlini yadla yathintshita abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besizibhandije ibululu laphe liyaphola khona akunabunandi. UMonzora kuvele into yakhe lapha ahamba khona uyadiliza, asikhangeleli izumu ngaphuthegeri. Wayengikhona ngalo uMonzora, wayabambabamba futhi ku-ZCTU bamxotsha, wangena ku-NCA wala lo Professor Love Momaduku. Kwaba imvenge mvenge ingaphi NCA anti yaqinisa isitshintshiwe ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu ewangenayo ebandleni lethu le-MDC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyana ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe, abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Kutube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Alikho ngitsho leli lodwa ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe siyikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi. Ngakhumbula ibandla labunjwa ngama students, labunjwa ngabe church, labunjwa yi civil society, kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kwinhlangothi eziningi ezijiyeyo. Ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile, abavela kwamanye amabandla, abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo. Siyakubona kuyinto eba lo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazwe kweZimbabwe. So kusiyafika ukhetho, abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho.
Incwadi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukumanyana ngesikhathi sokhetho.
Omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqakathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye.
Ukubambana kungenzakala, akukho kupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini. So ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla. Kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo, abawasekelayo bavume, ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana. Bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu. Ukubambana bangabambana, so kusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani.
Uncube uthi uMonzora kazange athuke uJamisa.
Okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loJamisa, ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamu kodwa kulwa abasekeli babo. Ebesikubona yikuthi laba abakaChamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku-social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezini. Kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi, bengisizwa esithi khona ethi mnikina, lokho kusho ukuthi mna wami, ubekhuluma njalo. Ye, so ke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza, so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo, baphinde babeluke babeluleke abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala, ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nithule. Kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshona. Nxa befuna ukuthi babambane, kumele ukuthi bahlale phansi babe lobuqotho, balalele ukuthi abantu bathini, abasekeli balawo mabandla ukuthi bathini. Ukubambana bangabambana, ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane alusoze luphele. Lufuna abantu abangayisibo mina mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo muvilo, asihlale phansi sikulungise lokho. Mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli. Ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela.
Uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje.
Amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le-TCC kuphela. Ukukhetho abangakwenza yikuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona. Kodwa isiqubo abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu. Isiqubo sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakaChamisa bahamba loChamisa abakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzora. Nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni le edlulileyo, singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba wiki ko opposition kuba ngwe yokulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele besesihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abesesihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke ukuthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili.
Uncube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezanu PF embusweni.
Okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izanu ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition. Abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezanu bakhangelelwe ukuthi ba-replace izanu hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima ukubuswa kabe kangaka ngakho ke bakhangelele inguquko nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezanu kungabi khona olengela ngakuzanu bonke balengele emalungelweni abantu balengele kudemocracy balengele ku-rule of law balungele ukuthi balengele kujustice basebenzele khona lokho engiqeda kokubala kulula ukuthi bavumelane kuloko bangafunga bakhafule ukuthi kabasoze vele badinga ukuncediswa izanu kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili kodwa kuqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka.
Ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube nenguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye donse siyalo omunye siyalo ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olwe-violence olodlame ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kulisiqeda kangaka.
Akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo. Ibandla likaMonzora lithi phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections kuthi likaChamisa liyakholoja okwamanje lisithi lizamletha phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo. Kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silo msebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lo nyaka izulu selisitshayile alinanga amabele asechile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhe level ngakho singanise sisilela ngoba amabele esijali kwasebenza kasilawo laba forward abaphethe kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhonoko okunyesa esikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba kuma ngomude sisiya ezibhedlela.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni?
Bengangithinta kunamba ethi 0717371737 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 73 0666 13 046. Siyakhala besisenza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisitshayile sesilendlala ngakho sibona izana sezibamfitshane ngakho siyacela uncedo cela isisizi ngiyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisinosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ene-Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv kulandela ukulwisana okwesabekayo nebutho labo leRussia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency imika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho labo leRussia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni yeDonbas. ELeRussia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo eOdessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli ukwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapholisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha ababulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ikhumi balimele kusehlakalo lezi. Amapholisa athi adinga umuntu owenze lokhu. So isikhathi sezamasiko. Sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni okhoxa lo ezothisa sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithi sibalekele sithi awusekho baswele ubaba njengoba zidina yonke leyo. Ubaba ubuya nini ekhaya?
Ubaba nje ebopha epakitha impakitha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo sisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu kuthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona ziyaqina zingathi ziqinile sebeqeda imisebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo msebenzi hhayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zinduna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaxaza ekubotshweni wakho umba wavele la mehlo abuhlungu.
Vele ngangilabehlo abuhlungu ngikhula kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Baze ngaze ngafika khona apha eNgilandi bakhupha sibili amehlo bawagezisa bawahlapha benza yonke into ngenxa yokubotshwa khona phana. Ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibheyili kambe kuliqiniso ngani?
Hhayi ukuskipa ibheyili njani njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo. Ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khona phana emakhotha abaphambi izinto zonke bathi hayi ndweni xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlazi kangizahlala. Ngizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khona phana ngizithobe ngizame imidlela ndlela kodwa yibo mahlabezulu. Yibo abavumayo abathi hamba njola hamba njola.
Bengathi wena abaningi ngabe ukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics ngabe liqiniso kumbathi
bafowethu ipolitics iyangena noma sithintaphi emhlabeni. Uvuka ekuseni uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna ipolitics noma usiya ngapho usihlafula ipolitiki noma ufuna ukwenzani usihlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo ngiphosile ihlo khonale kithi ivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bami baphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu uphethe lokhu uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni ingabathi
kodwa lebandla okusekelayo wena ngaphezulu
hayi ngasekela abandla liphi
sikela abantu bezibabho bonke
bonke bonke elami bhanti elami ijazi lithi ngimele umdabuko ngimele amasiko ngimele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamele umvikele lo muntu kunjani
kodwa ke laba abakhalayo bemathelendi abanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngaba yinto enhle nale
leyi into mdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Ndladlama Ngwendiweni ekhuluma lo Ezra Jesus Banda eLondon kule Britane
namasiba wenzi bemanzi lo baba mkhulu babe lo bolo
sike sizwe ezokholo lesiKristu silonto kwamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngabe ninjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba ukubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngalena ivisi labo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kusimoni qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe simoni waphendula wathi nkosi sishiyile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje-ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe uthi usimoni si awu nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasitholanga lutho thikwami sicela ukubana usisize abuya uthi usimoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuke okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasisebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube yiminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni ukuthi labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola inhlanzi eziningi sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi lutho ilizwe kalila lutho izigodi kazila lutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala umtholithize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneka, kakuchinchwa skepe, kuchinchwa ukwenza nokukholwa. Kumele sinchinche izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lihlobo ezithandekileyo. Asikhulekeni babathixo engcwele musa wakho lothando lwakho avule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho kusinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namuhla sixoxa lo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni ukuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubani. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini yini. Yonke le msebenzi edingakalayo ekhaya, especially amafemu uma kungavula amafemu. Sikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo uthole inkani zakho ezithembileyo ozifaka phambili ama-followers yize ziqamula izitrobho uma usemasimini ulima, kumele uthathe lezo ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi ena lo wasesihloleni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzela abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni kuba yi-problem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube le ngqubekela phambili. Yakithi enyama endlova kula lutho 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 nje okokuqala nje i-problem enkulu umgwaqo. Yi-problem enkulu kakhulu. Kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babekwenye iklasi babona abantwana abangale kwenye iklasi ukuthi sokwakrake amaklasi lana ayathiwa ngusmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi kwamaklasi. So izinto okumele zilungiswe zonke lezi kwabaduka. So asivotenini ukuze sikwazi ukuthola ushintsho.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namuntu
esizoyixoxaaukukhathelekangalani.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubaluleka kube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe or esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu ngoba yithi isasa. Abazali bethu angeke sababala kakhulu, so kuyithi thina kumele umuntu athini umzabalazo esizoqhuba umzabalazo yephambili. So kubalulekile ukuthi sivote siyintsha kakhulu intsha yena le yenkangala.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Chenas CS 2 Chiefs United 1, Bulawayo Chiefs 1 Jets 1. Kimi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bathaya phansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi abafuna ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwadi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo Mugibs Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6.
Siyabonga Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.